Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 Mfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ukuthi abantu bethu balokho behlukuluzwa kakhulu. Khathe singasikhangela indaba kaba kusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala. Ende sikhangela njalo kulabantu bethu abalokho behlukuluzwa.
Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parlamente, umnumzana Job Scala owebandla eliphikisayo ele-TCC uzaqhubekela phambili lokhu evalelwe ngemva okokwalelwa isicelo sokulahla kwecala lakhe.
Ikholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edrobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala.
Uhulumende ukhuthazwa ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachuma isikhombisa lanye abahlolwe batholakala belekholera yabulala oyedwa. Ibutho le-Israel selamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parlamente umnumzana Job Sikala owebandla eliphikisayo ele-TCC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokuba umthethwandaba kamantshi oyeHarare umalele imvume yokuthi leli cala lilahlwe. Kubikwa umlondolozi Ndlovu eseHarare.
USikala uselamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphanyeke izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe edlela emzini wakhe, kodwa walelwa zonke lezo zicelo. Edabeni obelithonisiswa namhlanje, amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu, umantshi uTafadzwa Mitsi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala watshotshozela uDlakela ekubulaweni kukaMuyi unkosazana Mo Blessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezanu-PF. Ekhuluma ngokwenzakale edale namhlanje, igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala galacala
being that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? A prima facie case is a case where upon a court, the court considering it, is evidence that is it is capable of convicting, but the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application, and the matter was rolled over to the 20th of November for the condition of the defense case.
Esikuchoyo ikuba ubufakazi obabekwa ngabachuchisi kuyacaca ukuba abukho egcekeni. Umantshi okwalile lokhu wala udaba lolu walusamhla ka 24 lwezi lapho azathoniswa khona.
Unkomo uqhubeke sithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana leliyasikhala usithole uthonisiswa esuka emzini wakhe, kodwa uSikhala uselesikhathi encishwa imvumo yokubhadala isibambiso sebail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela unkosikazi Ellen Shiriedenga olilunga le-CCC emele abesifazane eParliament uveze ubuhlungu ababuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu balokho behlukuluzwa kakhulu. Khathi sinxa sikhanyela indaba kaba kusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba loka lacala ende sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokho behlukuluzwa ngamalanga adlulileyo. Lapha sibone omunye wayengummeli wethu eParliament ubaba Honorable Chidakwa uchawe kakhulu ngabantu bezanuPF njalo ngama security state agents kakhulu. So njengebandla sikukhanyela but esikuthoyo ukuthi hayi ongapheliyo kuyahlula.
Usikhala uzaphindela emthethwandaba mhlaka 20 Lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe. Incithi zombusazwe zesithi lokhu kuveza sobala ukungahlonishwa kwamalungelo oluntu kuleli. Uhulumende uya kulandula lokhu esithi uSikhala kumele amelane lamacala akhe nxa emsula akhululwe yimthethwandaba. Ngimele i-27 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF lisolwa kakhulu ngabanengi ngokwalela ezinye intatheli izindaba zenhlanganiso zezindaba ezizimeleyo okugoqela ezeVoice of America ukuthi zithaphe izindaba eziphathelane lomhlangano wayo omkhulu eliwenza minyaka yonke. Lumhlangano oqale namhlanje uphela kusasa wenzelwa eGweru. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanuPF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanuPF.
Ngitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave conference yezanuPF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva. Lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko, masikhangele izanuPF libandla elibusayo okutsho ukuthi konke okwenzakala kuzanuPF kulokuthinta impilo kazo.
Umnumzana Benny Moyo isakhamusa kobulawayo uvumelane lochuma.
Media ezinqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa andithi uhulumende lomthetho we-access to information.
Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police u-Inspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapholisa lentatheli izindaba laye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sihambe siyo enza interaction kumbe engagement la mabandla ahlanganisela i-Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy. I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed, per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondisi ohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uya kusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangele, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabikwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bebhalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lani ngidingisisesibili sekwazi ukuthi isizathu sokubana iVoice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Helen Sithole usola isenzo seZANU-PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabemisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba u-Anastasia Ndlovu lokhuzayi Musengi. Sithanda ukuthi ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba njalo ungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe iconstitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz iVMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe izanu PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo 62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngonxabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Liqhubekela phambili liqansa inani labantu ababulawa lokutholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempila kahle lukhiphe umbiko othi izolo kulabantu abangamachuma isikhombisa lanye abahlolwe batholakala bele-cholera yabulala oyedwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Liqhubeka liqansa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempila kahle lukhuphe imbiko ethi izolo ilizwe lithole abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 belomkhuhlane lo wabulala oyedwa. Indawo yasemaphandleni aweBuera yiyo elenani eliphezulu labantu abatholakala belomkhuhlane abangamachumi phose amathathu 27 zabantu. Ingcitshi zezempila kahle zikhuthaza uhulumende ukuthi kumele ethule iziqondiso ezikhomba ukuthi lomkhuhlane usuyingozi elizweni, i-national disaster. Ingcitshi kwezempila kahle zithi uhulumende kumele athathe njalo amanyathelo ukuthi abantu bathole lula amanzi ahlanzekileyo. Enye yalezi ngcitshi uDokotela Michael Ncube osebenza esibhedlela seParinyathwa esise Harare uthi uhulumende kumele abone ukuba kuyalungiswa udubo lwamanzi.
Isifo se-cholera sesihluphile ndawo zonke edorobheni lasemakhaya. Ukuthi kube ngcono uhulumende enganceda abantu ebanike amanzi engabancitshi. Kungaba ngcono sibili ukuthi i-cholera yangkhona ingagcini isibamba wonke umuntu eyabe khona eyabe semaduzaneni. Ngoba indaba leyi iyamanzi, kumele amanzi ebekhona ukuthi i-cholera ingagcwali indawo yonke.
Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela osebenza esibhedlela sesalemgabe eHarare.
I-cholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edorobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala. Izakhamizi zeHarare zisuka ziyodinga amanzi kuma-unsuction sources. Lawa amanzi awula manzi abengcolile engahlanzekanga. Yikho kusuka kubangela i-cholera.
Kuneziqinti ezingamachumi amane lanye 41 elizweni lonke ezaziwa ukuba zilabantu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera. Sikhuluma nje elizweni lonke jikelele i-cholera isibulele abantu abaphezu kwekhulu 120 ukuthi asebehlolwe batholakala belayo. Lokhu yaqhamukayo sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5,677. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ibutho le-Israel selilamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Impile eqale mhla ka 7 Mfumfu yabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane 1400 e-Israel njalo sekufe abanye abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7000 eGaza. Ekuhlaziyeni loludaba iStudio 7 ixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Tubaye afa abantu abangalaxala ama-Israelites namaPalestine kuyinto ebuhlungu engikholwa ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi, ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, sikhuthaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana anti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Iindaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akunagazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuzothi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imese lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, ikhangele ele Zimbabwe ebeli thengiselana le Israel, siyabona lapha ukuthi iZimbabwe iteam iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale kwesinsikhathi ithenga imchina yokuthelezela lokunye lokhu ubona ukuthi ukuza kwenza njani kuza letha ubunzima obunganani eZimbabwe?
IZimbabwe lilizwe lisebunzimeni. Ilizwe lisebunzimeni ikakhulu abantu uningi lwabantu. Khona ukuthengiselana kweZimbabwe le-Israel yebo bekujabulisa labo abalolutho abalutshwane abaphezulu abalezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli labo sebezadubeka. And bona uma bedubeka udubo lwankona lushisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha lalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisa ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Khangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means.
Lo ube ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo exoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyanga.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo World Wildlife Fund for Nature namhlanje igqibe umhlangano wayo lenkokheli yengatsha zikahulumende leyomdabu emangweni wewange leBhinga. Lo mhlangano ujonge ukuphuma lamacebo angasiza abakhelane lezihonqo zenyamazana zendle ngemva kokulahlekelwa yimpilo kwabantu, izifuyo, amabele, abanye bechiywa bekhubazekile. Unokuthi abadlamini usipha loludaba.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyamazana ngasikhathi sinye lezo ndlela zivikela lokulondoloza imvelo phansi kwendikimba ethi Nature Based Solutions. Umqondisi wohlelo lolu ekuhlangothi olwe agroecology eWWF umnumzana Hlengani Dube uthi baqoqe abomdabu ukuba bezwe kibo inhlupho abahlangana lazo ngezemvelo ezigoqela inyamazana izihlahla lokulondolozwa amaqhaphozi.
Nesifisa ukuthi sikwenze ukuthi omama labanye nje tenezithi bahla asebe yiwathe sasekhayela imizi khona apha emakhaya ukuthi bebe khona nxa sezama ukuvuselela izinto lezi, nxa sezama ukuvuselela imiganga, sezama ukuvuselela amaqhaphozi, sezama ukuvuselela nalapho abahlala khona emakhaya ngendlela zokuhlanyela izihlahla.
Inkokheli zomdabu ebezikulo umhlangano zamukele ngenjabulo lolu hlelo kodwa zile sicelo sokuthi nxa kuvuma inhlanganiso le iqale ngokubiya izihonqo zasendle. Besithi kunje imikhuhlane phakathi kwezifuyo lenyamazana zendle isibhahile kungenxa yokudlelana kanye lokunathelana phakathi kwabantu lezinyamazana lezi emachibini. Induna uSinamagonde weBhinga uthi phezu kwemikhuhlane le basengcupheni njalo yokulwisana lenyamazana labantu, athi lokhu kubangelwa njalo yikukhuphuka ngesikhathi sinye kwenani labantu lenyamazana.
Abantu kumele bezuze amanzi esayidini yabo, inyamazana zibe namanzi esayidini yabo, then kube lefence ezayehlukanisa inyamazana labantu. Khathesi amabhawunda songamabhawunda kuphela, inyamazana ingacabanga ukuyale iyahamba, umuntu acabanga ukuyale uyahamba. Yikho libona le mikhuhlane ezifuyweni simningi.
Olibamba lenduna umvuthu umnumzana Bishop Matata Sibanda laye ukhala ngokulwisana lokhu ethi indlovu impisi kanye lezilwane zibathwalele ubhulo.
Yena usiphila ndawonye lo olintolo sokusithizwana ngazi sala le lati sibele so noma ulima uyazibuza ukuthi ndizavuna yini, uyakuvuma usuvunile na ungakavuna sozivuna.
USibanda uthi lokusabela kwabelusi bazo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuntengentenge nje
esikhathini esiningi bathi befika sekonakele ngoba ungazubiza ukuthi buyanikhathesi usesikhathathani lamuthi esikhathini esiningi awuhlupho lukhulu ngaphandle kokuthi ngabe bakhona esesihlala labo xa kulilinye bazibayesikwasezivuna lapho yabo.
Umnumzana Xolelani Ncube obona ngezemvelo esekhansilini yeWange Rural District Council uthi abahlali abangcelezelane lesihonqo seWange National Park bathwele nzima ngokuhlala bedlelwa izifuyo, izilimo kanye lokunatha amanzi angahlanzekanga abawanathisana lenyamazana lezi. Uthi kunje ngobukhulu besihonqo lesi asila ngitsho umfula, ngakho inyamazana zechapha zisiyanatha emfuleni yabodeka gwayi matetsi okuyikho okumemethekisa imikhuhlane.
Nyathi izinyamazana ezinjalo zinemkhuhlane ezivele zila eziyithwele yo foot and mouth labo abanye bani, so sokusenza interaction lana sisiba even intense in terms of ama zoonotics ngesilungu, ukuthi imkhuhlane ebamba abantu phinde ibambe lezinyamazana leyana icine sisimemetheka kakhulu.
Omunye njalo umqondisi wezemvelo kuhlangothi lwe-Environmental Management Agency uNkosikazi Chipo Zuze uthi phezu kwalokhu bafisa uhlelo lolu lukhangele ezokuvuselelwa komganga.
Kuletha inhlupho ezifana lokungcoliswa komkhathi, so inhlelo ezilokwenza ngokuthi umkhathi uhlambululwe lakho siyakukhuthaza.
Kodwa abe ema bathi inkokheli zomdabu kumele zidlale indima enkulu ukuze uhlelo lolu luphumelele ngokugweba laba abephula imithetho yokulondoloza ezigabeni abazimeleyo okufana lokutshisa umganga, ukugamula amahlayana izihlahla kanye lokubhidliza incingo zesihonqo. Abe-WWF bathi uhlelo lolu lusazodluliselwa kuzakhamizi zezigaba lezi lazo zethule azo imibono cede besungule uhlelo lolu oluzaqhutshwa kweminyaka emithathu. Lokhu bakwenza bebambisane lohlangothi lwe-Canadian International. Ngimele Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wechibilika uJeffrey Moyo odume ngegama lokuthi JM Sound. Yena ke udabuka eKezi esigabeni seMathabeleland South. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Put
umdumo wechibilika abanye bathi irumba uculwa kakhulu echelotsho laseplumtree kodwa uJM Sounds uthi ke ikhezi ngeke isalelelayo asizwe imbali yakhe ngamafitshane
bizo nguJeffrey Moyo ngizalwa endaweni yaseGalaupa ekhezi emathebeleleni south ngaphansi kwenduna uMalapa ukucula ngiqale ngomnyaka ka-2010
Selamadlalathi ambala uJM Sounds. Wona umculo wako uthiwa yini?
Umculo wami irumba, amadlalathi asemu 5 kuhlanganele nama collaborations. Ukubhala izingoma ngiyazibhalela, akukho lapho engithola khona usizo.
Sengizingelwe busuku nemini bo. Sengiphila njengenyamazana manje. Bimba, bimba, kwehlosi lami, nampaba yezabo.
Abaculi abakwenza wathanda ukucula njalo kwamanje usebenza nabo bani
nguMartini Sibanda owendolwane Super Sounds yes ngangumlandeli wendolwane kodwa ke eqinisweni mase ngibeka nje kusiba clear ngingumlandeli kaMartini umuntu engisebenzisana naye kakhulu emculweni uLawrence ongumntaka Antwam yindoda esiclose kakhulu bese kuthi nomunye umfana nje omncane wasetsholotsho from Mthokozisa Indlovu then abanye nje siyahlangana ngalo bese besihlangana ngakho siphinde sihluka siyehlangana futhi mase sidingayo
Jena abalaleli ukuthi umculo wakho bangawuthola ngapi Jeffrey?
Abangangithinta ku 0711706026. Ku YouTube channel sikhona ungathi JM Sounds ungakwazi ukuthi usithole lapho na ku Facebook ekhasini le Facebook siyatholakala futhi nakhona na ku Instagram. Ngiyabonga.
Bese chibilika ngomdumo we rumba ovela ku JM Sounds uye bese la ukuhlela WhatsApp. Oza Friday. Mpela sonde elekini lonke igama lomuyenza Jesus Banda.
JM Sounds.
Lilalele kumsakazo we Studio 7. Live talk namhlanje sikhangela umhlangano omkhulu owezano PF oqale eGweru kanye lokuqhubekela phambili evalelwe kwayengumeli wezengeza West edala lephalamende umnumzana Job Skala. Singake ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Skala owebandela iphikisayo ele TRC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahlwa kwecala lakhe. Ukhulumende ukhuthaza ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlole batholakala bele cholera yabulala oyedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.